thina umalume umuntu obesebenzela eThumanimana, umuntu obesenza umsebenzi ngokuthumayela. So ube ngumuntu ekhona ngale lemuli yakhe ngalowo msebenzi ke kungekho ukusuka ukuthi uyakhile. So kutho ukuthi ngephutha ke leli zwi leliye lana ileli suke la labangenela labathatha konke lemuli. Okubuhlungu nje ukuthi ma befika ngalo bhuti bathole ukuthi abantu abatholakali kodwa yena umalume uNikho ma bemdinga bazobetshelwa ukuthi sebengcwatshiwe kanye lonkosikazi wakhe bengatholi abantwana. Then abantwana yibathi sebebatholile abangu-2. Selusizeke kakhulu ngendaba eyenzakileyo ngoba silahlekelwe ngabantu abangu-5 ngesikhathi esiyi-1.
Abantwana othi batholakele batholakale sebejonile labo sebeyizidumbu.
Ye, bayizidumbu labo.
Uyacho kubana abanye benu bathole umalume lo nkosikazi wakhe isebengcwatshiwe. Abantwana ke bona?
Hayi, abantwana bethu bebangakangcwatshwa. Indawo lapho abatholakale khona kulezi ndawo ezishiyeneyo nje abebehamba becheck-a khona bathi kugcwele izidumbu eziningi khona ngayo. Kutho ukuthi bezilindele nje lazo ukuthi zingcwatshwe. So ma behamba belokhu bedinga yikho lapho abagcine sebethola-ke abantwana adi bengakwazi ukuthi belabo. Maybe ngadi kuphuziwe adi kuzathola futhi labantwana sebengcwatshiwe. Kodwa-ke hhayi babathole ngelakhi besasakhona abantwana bengakangcwatshwa kuleyo ndawo.
Umalume ubedabuka ngaphi ngokuzalwa njalo khonale eManikaland ubekhokhela iphi inkonzo?
Ubengena ibandla leSabatha, i-SDA, i-Reformed Church, labana abamaSabatha angadli inyama. Yiyo ibandla lakhe alingenayo, yena ekhaya kuseSanyathi. Unkosikazi wakhe ngowetsholotsho eDlamini, uphuma eKhankhane.
Igama likamalume njengomuntu ongumuntu ongumkhokheli, ungathanda ukusazisa lona?
Nicholas Mure.
Nicholas Mure.